Uhlelo Woza Friday kuliviki sixoxa lo phathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini evalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike sabakhona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi ezimvili ku-April khonapho kodwa hayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange saligquba kwele Melika xangaphamba sibona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa but ngendlela masithe siphenduka ngayo hhayi basamukele kakuhle lapho ebesihamba khona sishaya khona hhayi konke nje kuyinto kade ihle kakhulu lati kuze basijabulisa abantu.
Moyo namhla lichaya ngaphi njalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo?
Sizokuba sise-Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le Dallas e-Texas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival leyo sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwele Zimbabwe abakhulu abana njengabo Thomas Makhumo la uzokube ekhona khonale ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo njalo sabamema lapho bazokube khona sihlanganise sinjalo and then sibe sesithiya kuthiwa yi-Truman's Stage Grassroots Festival yikho lapho sizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela?
Nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zinandi sizibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho so hhayi lathi sikhangelele sibili ukuthi lokho kuzokuba yintokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani nani?
Kuyukuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kuphethe bathola abangazali besizwe kodwa abalesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sikizo nxa kuyukuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke kubo-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke ungasidinga khona kuyasithola. Then okunye engingakutho ngikhona futhi loba libe ngasimema nje lapha babe khona kumbeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane nabo manager hayi konke siyakhona ukufika khona.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlelo?
Hayi sile silamavidiyo esinawo esawenzayo ingoma okuthiwa ngumzarahapana so maningani kungaba yinto enhle kakhulu nxa lingasimpla nje le album lethu nalelokuthiwa yetusona elitsha esilalo nje lisemple ingoma ezikhona phakathi konke kanjani